Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Mtwakazomu hle olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 5 kumfumfu 2020 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
thina nje athuzi sithi umbalisi uqakathekile yikho ngesikhathi lesesiyiso silwela ukuthi ababalisi labo benanzelele bekhole imali ejengiselayo ukuthi ngabantu abaqakathekile
ababalisi beZimbabwe bazananza usuku lwabo ole World Teachers Day namuhla bephakathi kokukhalala umsebenzi phezu kweholo.
Ngibona ngathi ngendlela abakubeka ngakhona kuyindlela eqondileyo ngenxa yokuthi indlela obekade ufanele ukuthi kulandelwe ngayo andubana ukuthatha isinqumo sokuthi kumiswe ama-by-elections ayizange idluliswe leyo ndlela ngendlela efaneleyo.
Inhlanganiso yeZest neLeverita sizithi ukumiswa kokhetho lwama-by-elections obelumele lwenziwe ngompalakazi akukho emthethweni. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump yena ohlaselwe ngomkhuhlane we-COVID-19 ulakho ukuphuma esibhedlela namuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abathathu kuphela ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo akekho ofileyo. Abafunyanwe sebephephile bangamajumi amathathu lambili. Umkhuhlane lo usuhlasele abantu abazinkulungwane phose eziyisishiyagalombili 7888 selokhu waqhamukayo kuleli. Asebephephile bonke sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6359. Kuthi asebefile balokhu bengamakhulu amabili lamachumi phose amathathu 223. Abalokhu begula bona bedlula inkulungwane eyodwa 1301. Emhlabeni jikelele i-COVID-19 isibulele abantu abedlula isigidi 1,034,733 njalo yahlasela abangu 35 million ngokutsho kwe-Johns Hopkins University. Ababalisi bakuleli bazananza usuku lweWorld Teachers Day namuhla bephakathi kokukhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Usuku lolu lunazwa emhlabeni wonke jikelele namuhla ngenjongo yokubonga ababalisi ngomsebenzi abawenzayo. Kodwa ababalisi beZimbabwe basola uhulumende besithi ukhanya engelandaba labo, nanku ubaholisa okuyimadlana okungatsho lutho. Abameli bababalisi laba bazahlangana leziphathamandla zikahulumende namuhla bekhulumisana ngodaba lweholo lolu. Kodwa bathi nxa bengaphiwanga i-$520 abayifunayo kabasoze bavume ukubuyela emsebenzini. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uNkosazana Melissa Chingwanangwana.
Ilanga le-World Teachers Day lilanga liqakathekile kakhulu. Lilanga lapho kunanzelelwa khona ukuqakatheka kombalisi wababalisi emhlabeni wonke jikelele. Thina njenge-athuzi sithi umbalisi uqakathekile, yikho ngesikhathi lesesiyiso silwela ukuthi ababalisi labo benanzelele bekhole imali ejengiselayo ukuthi ngabantu abaqhakathekileyo elizweni lethu leZimbabwe. Thina njenge-Atu Service sisithi umbalisi ngabe ngumuntu laye ephiwe imali emfanele, imali ezamnika la isithunzi emphakathini. Siyabe silokhu esiqhubeka ngalokhu ade sekutsho ukuthi hhayi thina sibuyele emsebenzini. Siyabe silinanzelela ilanga leli sihlangana sivuselelana, kodwa kunjalo siyabe silokhu esinanzelela lakho ukuthi imfundo iqakathekile, ababalisi baqakathekile. Siyafisa lathi ukuthi izinto ziphambe kahle, kukhulunyelwane, abantwana bebuyele esikolo lathi sibuyele emsebenzini senze okumele sikwenze.
Liza hamba yini emhlanganweni lo obizwe nguhulumende namuhla, njalo kuyini kahle kahle eliyabe likukhangelele?
Thina njenge-Atu City sizahamba emhlanganweni, kodwa asitshintshi indlela yethu. Lokhu esikhalela i-$520. Nxa kungayisiyo imali abasibizele yona, abazasitshela yona ukuthi bazasinika njengeholo lwethu, thina sithi ababalisi be-Atus ababuyeli emsebenzini.
UNkosazana Melissa Chingwanangwana, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sixoxe njalo lesiphathamandla se-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, uNkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Kubuhlungu kakhulu ukuthi eZimbabwe ilanga leli lifika ngesikhathi lapho bonke ababalisi beZimbabwe bekhalela umsebenzi. Kungase ukuthi lokhu bakwenza ngoba bengawuthandi umsebenzi wawo kumbe bengafuni ukufundisa abantwana. Sizathi kunanzelela ukuthi ama-World Teachers Day lilanga lokuthi abantu bethokozelele ukuqakatheka kwemisebenzi eyenziwa ngababalisi, njengoba kuyibo abakhangelela ama-students. And ngizelela ukuthi ilanga leli ele-World Teachers Day baliqakathekisa ngoba uteacher enguye oyisibane se-community, se-society. And sithi umbalisi makunjalo kunguye okhanyisayo, kumele abe nguye ophambili ekudingeni ukucakulula ubunzima obukhangelelwane lababalisi. Teacher kumele ibhadalwe kuhle, teacher kumele be-motivated. Sikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe akubona ukuqakatheka kokuthi imali eholwa ngababalisi, i-rooster purchasing power, akube yisalari ethengayo.
Kuyini elikukhangeleleyo lisiya emhlanganweni lo?
Sikhangelele ukuthi thina singababalisi inholo yethu ibuyele kulokhu esasikuhola ngo-2018 ngo-October. Sinikwe isalari e-equivalent $550. Kunye esikukhangeleleyo njalo ukuthi thina njengababalisi silinganiswe lamasosha, and imali yethu ma beyilinganisa lamasosha kumele bayibisele emuva, bayibhekdete to isikhathi lapho amasosha aqala khona ukuhola inholo eningi kule yethu thina babalisi. And sithi imali le isalari loba sesiyiphiwa ayihambelane lokuthi umuntu yena vele ukhwalifaya okunganani. Abale-degree ababhadalele ukuba bafunde kwaze bathole i-degree.
UNkosikazi Nokuthula Hlabangana, isiphathamandla senhlanganiso yababalisi, i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Ngeviki edluleyo, umphathintambo wezemfundo uMnumzana Kane Matema uthe ababalisi abakhalale umsebenzi balakho ukuxotshwa. Le yinto esolwe kakhulu ngonobhala jikelele weZCTU uMnumzana Japhet Moyo.
Siyakusola okumangalisayo ke ukuthi abaqhatshi basuka bephuleke umthetho, njengoba nje ngisitsho ukuthi esabe sikwenza njengezisebenzi kusemthethweni. Akusijabulisi ukuthi ngesikhathi nxa sizama ke ukuthi silandele ilungelo lethu, nxa ilungelo lethu sephulwa, sibona abaqhatshi ke besethusela besixotsha imisebenzi. Akusoze ke kumise ke ukukhalaza kube imikhankaso esabe silayo ngokuthi sizaxotshwa imisebenzi. Kanti ke okungasikufa ikuphi, njengoba siza kufa ngendlala.
Inkulumo phakathi kwezisebenzi, abaqhatshi kanye lohulumende zihamba njani zona?
loba nje kungala zivumelano ezisuthisekayo kodwa ukukhu ukukhulumisana kukhona ku national level tripartite negotiating forum kukhona njalo ukukhulumisana kodwa ke akula sivumelwano okwamanje ukuthi indaba ayeholo ingaqedwa ngayiphi indlela kasivumelani ke singathi ngesi ukulinganiswayo ukuthi kungakanani okungaze kunikezwe ke izisebenzi njalo kubuya ngayiphi indlela izisebenzi okwamanje zikhala ngemali yemelika bafuna ukuthi bebhadelwe ngemali yemelika kodwa abaqhathi kukhanya ngani ke kabavumelani lakho loba nje ama services abo lama products abo ekumali yemelika.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Inhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network izesinika yele Veritas zithi ukumiswa kokhetho lwama-by-elections ngumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga akukho emthethweni. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi ukhetho lokugcwalisa izikhala edale lephalamende lakumakhansili obelumele lwenziwe kumpalakazi mhlaka 5 aluseyikwenziwa ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Kodwa kumbiko ewethu leyizolo iVeritas ithe lokhu yikwephula isahluko 128 subsection 3 kusisekelo sombuso esithi kungavuleka izikhala ePhalamende lakumakhansili ukhetho lwama-by-elections kumele lwenziwe phakathi kwenyanga ezintathu. Inhlanganiso le ithi njalo akula lapho isisekelo sombuso esikhuluma khona ngokuthi isikhathi lesi singaqheliswa. Izesini layo iyakusola lokhu isithi uhulumende wavumela imihlangano yokuguqulwa kwesisekelo sombuso ngesikhathi umkhuhlane lo usabhahile. Ngokunjalo ithi asikho isizathu sokuvimba ukhetho ngoba iCOVID-19 isiyehlile kulezinsuku. Izesini ithi njalo eleZimbabwe kumele lilandele amanye amazwe aqhuba ukhetho lanxa kulomkhuhlane lo afana leMelika, eleSouth Africa, eleMalawi, iTanzania lamanye. Izikhala ezinengi zivuleke ngemva kokuxotshiswa kwabameli be-MDC Alliance ngunkosazana Thokozani Khuphe lebandla lakhe le-MDCT. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo lwela amalungelo umnumzana Tifa Dube.
Esikuzwayo babunkomo laphana okuphuma kuVeritas lezesini bekhononda mayelana ngamalungelo oluntu ababona ukuthi ayanyathelwa noma akazange ahlonishwe ngendlela eqondileyo. Ngibona ngathi ngendlela abakubeka ngakhona kuyindlela eqondileyo ngenxa yokuthi indlela obekade kufanele ukuthi kulandelwe ngayo andubana kuthathwa isinqumo sokuthi kumiswe ama-by-elections ayizange idluliswe leyo ndlela ngendlela efaneleyo. Yingakho sibona bekhononda kanje mayelana ngesinqumo esezathathwa laphana ngumphathi ntambo wezempila kahle uthi wenga. Okuyinto ukuthi bekufanele kube khona indlela constitutionally efanele ukuthi ilandele nxa kuyokuthi mhlambe kule pandemic kanje kufanele ukuthi kube le ndlela efanele ukuthi ilandelwe kuvunyelwane andivala kuthatha isinqumo.
Abe-MDC Alliance ubona belakho ukuphumelela yini alubana bethe baphikisa isinqumo lesi emthethwandaba?
Angiboni babunkomo ukuthi umthethwandaba uzalusekela udaba lwalabo abaphikisayo ukuthi ngabe ama-by-elections la ayenziwa ngenxa yokuthi nxa sikhangela ezinye izinto mhlambe eziphathelana lokuthi abantu babuthane babe baningi phose sise sakubona ngisho lamabhoda kusanqatshelwe lokuthi abantu bangene elizweni ngenxa yokuthi kusakhulunywa ukuthi kusase ku-level 4. Okungakuthi nxa befika njalo emthethwandaba ngibona ingathi ulimi kuzabe lulimi olufanayo ukuthi okwakathesi ama-elections akasoze avunyelwe ukuthi aphathwe kuthathwe ngesizathu sokuthi usazelo unqatshelwa ngelevel okuyiyo mayelana ngepandemic esisakhangelane layo. So angibona ukuthi into abangaphumelela kiyo noma bengaze behambe imithetho ndawo.
Umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo kaZulu. Abalwela amalungelo oluntu sebesole imizamo kahulumende yokwethula umthetho oza kwenza kube licala ukucothoza eZimbabwe lababusi balo. Iphephandaba leSunday Mail libike izolo ukuthi umthetho lo uza kwethulwa ePhalamende maduze. Iphephandaba leli lithe njalo phansi komthetho lo ozabizwa ngokuthi iPatriot Bill kuza kuba licala ukukhuluma imbiko yamanga ngelizwe leli kanye lokusebenza labohulumende bakwamanye amazwe ngenjongo yokulimaza eZimbabwe. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Kuyatshengisela ke ukuthi izindlela nje zokuthi behlukumeze uZulu, behlukumeze amabandla aphikisayo, bephinde behlukumeze inhlanganiso ezikhangelane lamalungelo oluntu.
Umnankagwa uhlala esithi uhulumende wakhe uyawuhlonipha umbuso wabantu, idemokrasi kanye lamalungelo kaZulu. Nxa sikhangela umthetho lo singathi uyahambelana yini la kukhulumayo?
Ukuhlukunyezwa kwabantu lokungahlonitshwa kwamalungelo abantu kuyamangalisa eZimbabwe. Uzacabanga ke ukuthi 1 August ngo-2018 kwadutshulwa abantu kwangabi indaba zalutho, akula muntu owabothwayo. Kwayenziwa ke iMohlanti Commission nanamhla okwaphuma lapho kuloku kungakagcwaliswa. Kwaba ngo-January 2019 kwaba lama demonstrations besingathi ngama-food riots ikakhulu kobulawayo. Kwabothwa abantu babefika 1000, abanye balimala, badutshulwa, batshaywa abantu. Kwaba lama cases 12 abantu abahamba besiya report eCentral Police besithi batshaywa ngamasotsha. Namuhla ke ama cases lawo alokhu ngiyakayinvestigatewa. Umama badlengula njalo, akulanto eyenzakalayo. Phakathi kwesikhathi lapha between 2017 ndakathesi sekulama cases afika phose 30 abantu abakidnetshwayo, ukuadaptwa, ukuthathwa ezindlini zabo ebusuku besiyatshaywa, into ezinjalo. Kobulawayo sekulabantu kumbe phose 4 abadutshulwa ngamapolisa bafa ngesikhathi selockdown, abanye batshaywa, abaqanyulwa izandla. Uzacabanga omama beCountry Park abaxathulwa ngamapolisa kwabanzima. So umnankagwa since tete in terms of former human rights abuses sekube worse. I think sesiphose sicabanga ukuthi ngxa sekuyigugura on DSP. And abantu abamele bekunanzelele ukuthi kulomehluko phakathi kokuba patriotic lokuthanda izano. Ukusupporta izano is not being patriotic. Ukuthanda ilizwe leZimbabwe kuba patriotic. Abantu ilizwe leZimbabwe bayalithanda, but abakuzondayo ngumbuso wezano ohlukumeza abantu, umbuso ontshontsha imali zabantu, umbuso olutha economy yamadamondi lamagolide bebiza amaChina egebha amagodi ilizwe lonke leli.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi ibandla leZANU-PF liyakulandula ukuthi yilo elisebenzisa iMDCT ukudiliza ibandla leMDC Alliance. Iphephandaba leHerald lona lithi kulogogo oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lantathu otshele endlini wafa eMbare ngomgqibelo. Soku isikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Yebo, ngothunga mina. mina ngibuza laba bantu abakhuluma ngokuthi uChamisa washuthuna umbuso ethathela uMakhube. Mina ngokwazi kwami mina ngikhumbula engani uthi angirayi ngiyowachiyela uChamisa wathi kabambe. Wayemtshela noMakhube khona ebambisa uChamisa. Kulapho kwaqalisa khona uhlupho. UChamisa wasesemukelwa ngama-youth wona la asehamba avala le Harvest House leyo. Yikho ukuqhubeka kukaChamisa ke basethandwa yintanga encane ukuthi usesengumuntu omncane sebedingiwe ukukhokhelwa ngabantu abadala engxenye omncane ngaba njani angaba ngcono. Wasethola amavoti amaningi evotelwa ngumuntu wonke. Sikufuna ukumvotela sonke sinje samvotela uChamisa. Siyamfuna uChamisa. Yebo kambe bathi kasitshintshe kuthiwa singathi alliance. Nambona ngokuzasiphazamisa ukuthi singathi alliance. Sifuna nje alliance njalo. Kodwa ngo 2023 kadobhi lutho uMakhube eyengwayili izani kuyawina izani yena akasuzathwele ngithi isikhundla lo Douglas Monzola wakhe
na masaka bawuthuthuza bonokhulumayo ngokusimuzi ngoba ngikhuluma ngesetsholojo ejowa mina phezulu kwendaba yokuvula kwezikolo ngapha bantwana apha izinto azikho kahle abantwana bahamba bayajika kula ma teacher esikolo sicela kwazi laba yabuya yini ama teacher kula ma teacher nga basicela ulwazi lapho ukuthi abafundi laba abhala class 7 lapha esikolo lesethu lesejowa primary school la abuya yini bantwana abasebe debetiyo ngela bantwana esikolo esicela nje uhulumende jithi izikolo ziyavula bazabhalana abantwana bengafundi akula ngiyabonga
njani mtunga
thina siyaphila ngapha sibona khona ukuhlupheka ngokulapha elizweni lakithi siyadana ngomama uMakhube sibe singakhangelelanga khonokho njengomuntu ongumama nxa wayekubona ukuthi kuphambanisekile kuChamisa wakumele bahlale phansi bakhulume kulalokho sekwenzile ekhupha ama-councillors ekhupha wonke besilwa kabuhlungu kangaka lona lalilibandla linye kade ukuhlala phansi kukhulumiswane sokwaya ngaphi inkosi yami kathe sikuyini nxa kunje so funa uChamisa ngakhulu sihlutshwa ngabantwana abantwana basebenzi so yikho inengi yabo bavotela uChamisa ngomuntu owesintwana abathengce ngabatshintsha impilo zabo abantwana bayahlupheka kulamsebenzi akulani babecabangela ukuthi uChamisa encenga ingena abantwana bazathola imisebenzi bayahlupheka ngapha abantwana sihlupheka kakhulu hhayi ngumama uMakhube hhayi kababona iplani kodwa mbona ukuthi engawina nxa sokuvota iningi yabantu bakhanya bafuna uChamisa lami ngomunye wangikhona siyabonga cela ukuthi nxa kulolu into ehluphayo bakhulumisane hhathi ukwenzeka naso singabantu beZimbabwe sonke
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Impi esibulele inkulungwane zabantu ezintathu eminyakeni emine edluleyo kwele Cameroon ibikwa iqhubeka lanxa nje uhulumende esithi sokulobubelo ngemva kokulobelana kwakhe isivumelwano labahlamuki. Uhulumende wele Philippines yena ubikwa iqhubeka ngeziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 lanxa bebalutshwana kakhulu asebebanjwe yilo mkhuhlane. Sikhangele udaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Odokotela abelapha umongameli Donald Trump bathi usesizwa ngcono kakhulu njalo ulakho ukuphuma esibhedlela namuhla. UTrump uhanjiswe esibhedlela esikhulu eseWalter Reed ngolwesihlanu ngemva kokubanjwa umkhuhlane wecoronavirus. Odokotela bakhe bavese izolo ukuthi uke wavaleka kabili eseswela umoya ngempela viki, kodwa bamfaka emtshineni owenze waphefumula kuhle. Yena uTrump wethule umbiko enkundleni yeTwitter esithi uzwa ngcono njalo ebonga uZulu ngokumfisela ukusila okuphuthumayo. Uthe kunengi asekufundile ngomkhuhlane weCOVID-19. UTrump uphume njalo ngemota esibhedlela izolo wabhoda lapho obekugcwele abasekeli bakhe ebabingelela ngokubaphakamisela isandla esemoteni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Okokuqala ukuthi simfisele ukuthi asile yena lo nkosikazi upresident ukuthi asile, ngoba hayi lokhu ongumkhuhlane asomkhuhlane umuntu ongakukhangelela khatshana kumbe nxa sokubambe omunye akuqakezele ukuthi hayi kumbambile, ngoba kakukhethi ukuthi kungabamba bani njalo kukubambele ngapi. Yikho ke umlimi ambusise, umlimi amgcine, umlimi amphilise njengabo bonke abanye abagulayo.
Umongameli Trump labasekeli bakhe bakhanya bengazwanani layo kakhulu imaski. Njengoba esethe wagula uTrump, ubona kusiba lotshintsho yini eyigqoka kuzo zonke indawo imaski kanye labasekeli bakhe ngitsho lasemhlanganweni?
Ngibona ngathi loba sekumtshayile kathesi, njengoba kumtshayile nje kuyabethusa ukuthi nxa kubethusa laphana. Kodwa ke ngenxa yokuthi sokuhlala inyanga ezithile elokhu elwisana layo imaski ukuthi ayisiyonto eqakathekile, sekuza kuba nzima ukuthi uphume emlonyeni wakhe ukuthi imaski ilungile, abantu bonke kumele bagqoke amamaski. Sekuzaba nzima ngoba ngithi into ungayimela uthi i-wrong, ukuthi ujibilike uthi wena isi-right. Kuzima, ngangimboni mina egqoka esesilile.
Umnumzana Rafael Mthombeni yisizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Sizigqibeke ezekuseni ngezemidlalo. Abanengi ngiyazi ukuthi belibukele imidlalo ye-English Premier Soccer League izolo, kodwa nxa ikukhuthile limidlalo kuwe ezinkulu. Iqembu le-Aston Villa libhaxabule ele-Liverpool nge-7-2. I-Tottenham layo ibhuqe i-Manchester United nge-6-1. Ngaphandle kokuyangisa kwalawo maqembu omabili, amanye adlale anqotsha ngemiklomelo evamileyo njalo elenhlonipho phakathi. Lapha ngikhuluma ngeWest Ham enqobe iLeicester City nge-3-0, Southampton 2, West Brom 0, Wolves 1, Fulham 0. Iqembu elikhulu eleArsenal lona lishaye iSheffield United nge-2-1. Ngithi tutu kubalandeli beManchester labeLiverpool. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ababalisi beZimbabwe bazananza usuku lweWorld Teachers Day namuhla bephakathi kokukhalala umsebenzi phezu kweholo eliphansi. Inhlanganiso yeZest neVeritas zithi ukumiswa kokhetho lwama-by-elections obekumele lwenziwe ngompalakazi akukho emthethweni. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump yena ohlaselwe ngomkhuhlane weCOVID-19 ulakho ukuphuma esibhedlela namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.